umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile. Akuthiyananga nalokho kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli, kade kwethulwa uMtuli ukuthi siphele sayakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngakho-ke kumnyaka ozayo kumangalisa ukuthi umntu uza kwehla babankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona. Njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought esitshayile sibi kakhulu, sibuleli kakhulu, njalo kuzakhanya ukuthi umnyaka ozayo asisoze sibe lesivuno esihle, njalo sizaphelelwa izifuyo ngezindlela umnotho wethu wehlile kakhulu. Kuyakhanya ukuthi i-drought leyi izasilethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangele ade singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi-ke sike safuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu, nakoko kwezokulima lokhu kusiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo, kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi.
Kodwa izakhamizi eCholocho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje? Singathi siyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa iWorld Bank ukuthi ukhule ukwedlula oweSouth Africa, oweZambia loweMozambique? Bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomo kabakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini, ngoba abantu bakhangelile ukuthi bathole ukudla, bathole impilo engconywana. Kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lanokumi laphana, kodwa abantu ngala bahlupheka abayibaba phansi ngala abakuboni khonokho kuyizinto kunye, ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise. Noma singaze senze sinje semgwaqo ibe njani ibe mihle, lamaloko ze senze ima-product amakhulu la, kodwa inkakathalekile abantu badlile yini, abantu bale misebenzi yini, abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga. Yiko kuqakathekile, yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile, ngoba sekekweli izinga elingcono wathi ukuthola khona amathuba emisebenzi, amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo, amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi, amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona. Kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile, abantu behlupheka benganakudla, abantu behlupheka benganalutho abalibonayo, abantu bayabavumelani nabo khonokho.